sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uEvans Zeninga obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 5 zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abamabhutha sebeqalile ukufaka umthelo wenyama osokwenze intengo yakhuphuka.
Abantu bazakuthi angesobho kuphela bathethe enyama kuye lesobho bashaye emuli kunjalo.
Inhlanganiso yamatitshala ezimtha ithi ukukhwela kwembadalo yama-school fees kuzabangela ukuthi imfundo iswele isisindo.
Indlela esibona ngayo udaba lwama-fees lumba cambili. Okwakuqala sikhangelele kusayidi lezikolo, sibona izikolo nazo zidinga ukuthi ngabe ziyaqhuba inhlelo zezikolo.
Inhlanganiso yakwele South Africa ye-Operation Dudula ithi izabambisana lebandla le-Patriotic Alliance emngceleni we-Beitbridge lapho abaxotsha khona izizalwane zeZimbabwe ezenza idabu lapho.
Indaba yabantu bokuza lapha eSouth Africa yindaba esemlonyeni wabantu abaningi abama-political parties. Indaba abazayisebenzisa ukuthi bazame ukuthola ama-votes.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abamabhutha sebeqalile ukufaka umthelo wenyama osokwenza intengo yayo ikhuphuke. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wazisa nyakenye ukuthi abahlinza inkomo bazabhadala umthelo weVAT oyisilinganiso sokulithumi lanhlanu 15% kusukela ekuqaleni komnyaka. Umthelo lo uzafakelwa labathengisa inyama yenkukhu leyengulube. Kodwa abanye abezilaha bebengakafakeli lumthelo kuyona le iviki lanxa abanye beqale ukuthengisa inyama esifakelwe lumthelo ngolwesithathu. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe uMnumzana Comfort Mujekezi.
Kutex government kwafakwa 15% and kukhanya ama-meat suppliers, ama-producers like i-Texas yakhe yaphuma egcekeni ukuthi i-15% leyi iyayiphusha on ama-consumer abhadale 15% leyi.
Inyama isidula okunganani njengoba abantu bebevele bekhala ukuthi iyadula nxa sokufakelwe 15% iyabe isinganani i-KG iyabe isitholakala emalini?
I-KG inyama abantu babengayenelisi ukuyithenga, inyama yayidura. Abantu babethenga khonoko ukuthi la is a basic need, but bethenga in protest ukuthi asina choice, inyama siyayifuna but intengo yakhona ayisayenzi. Lathi sibakhuthaza thenganini ama-basic, thenganini minimum yokuthi liphile, but natural abantu babengafuni khonoko. Abantu bayafuna ukuthi bathenge bade basuthe ukuthengisela ukuthi bakhululekile. But ngenxa ye-15% leyifakwa ngama-retailers layo seyiyengezelela laphana babekhala khona, so kuba more ukukhala kwakhona. Ama-quantities ama-consumers babeyafoda ukuthenga, so kuthengisela ukuthi azayehla. Abantu bazakudla ngesobho kuphela bathethe enyama kuye lesobho bashaye emuli kunjalo.
Manje ezinye inyama ezifana lenkukhu lepork zona zinjani intengo yangkhona?
Inkukhu I think on average lapha yayisiba ku around $3 a kg, $4 a kg, but singathi inkukhu yayi average $3 a kg. Abantu laba beyithenga but kungekho all that easy, but inkukhu kwakungconyana mbijana ukuthi abantu abaningi ezindlini babefuya inkukhu kulabaningi, so i-competition yenkukhu iya i-high izenza ukuthi lakho esitolo kwakulakho ukuthi balokhehlisa ngesikhathi iprice yenkukhu. Unlike iprice yedisi okuthi afuna abantu bathi hasi sahlaba inkomo every week sithengisa inyama. Inyama yedisi itholakala kumabutha and i-competition yakhona i-quas law. So ngasokuba le 15% leyi kuya-affecta abantu kakhulu.
Manje sixwayiso bani elingasipha abalaleli?
Sifuna ukuqala ngama-suppliers. Yebo abalaleli sizakhuluma labo ama-consumers but ama-suppliers lesi fiso sokuthi sibakhumbuze ukuthi ama-consumers lawa are the same consumers babe basupporta isikhathi sonke. Nxa bedila nathi i-business ifuna ama-consumers the same way ama-consumers engafuna i-business ngayo. Enye into esitho ukuthi yebo into zingadura lapha eZimbabwe but khathesi ngenxa ye-globalization ngenxa yama-online shopping ngenxa ye-movement ezinto ama-suppliers bayarisk-a labo i-high competition from our neighbors from our neighboring countries sile Zambia sile Mozambique sile Botswana sile South Africa amazwe lawa agombolozwe eZimbabwe and nge-technology ekhona ngendlela okuhanjwa ngayo sokulula ukuthi abantu bayenze i-grocery yabo e-South Africa sokulula ukuthi abantu bayenze i-grocery yabo eBotswana sokulula ukuthi bayenze i-grocery e-Mozambique so thina sikhuthaza ukuthi i-local business ukuthi into zonke ngabe yenza babekwazi ukuthi khathesi abasakhompithi bodwa internally sebekhompitha izindabanye baphandle.
Lo ke ngumnumzana Comfort Mutshekeza, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso yamatitshala eZimta ithi ukukhwela kwembadalo yama-school fees kuzabangela ukuthi imfundo iswele isisindo. Uhulumende wazise enyakenye ukuthi imbadalo yama-school fees ezikolo zemalokitshini eze-primary izaqala kumadola emelika amahlanu ngethemu i-$5 kusiya kumajumi amabili $20 ezikolo ezabahlala abalutshwana ema-low density areas. Izikolo ze-boarding zona sokuzabhadalwa $400 okucunule abazali abaningi ukuthi imali le imele ihlawulwe ngedola lemelika. Sixoxe lo sanda kukhethwa ukuba umholi wenhlanganiso yeZimta umnumzana Akuneni Maphosa ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yeah, indlela esibona ngayo udaba lama-fees lumba kambili. Okwakuqala sikhangelele kusayidi lezikolo sibona izikolo nazo zidinga ukuthi ngabe ziyaqhuba inhlelo zezikolo zibe lakho ukuthi ziphumelelise ama-development project akhona esikolo. Kodwa bese sikhangela ilevel yama-fees sibone ngani aphezulu kakhulu ikakhulu nxa kukhangelwe umnotho welizwe lethu leZimbabwe ikakhulu kusiya imali holwa izisebenzi imajority engama-civil servants angababalisi iholo abaliholayo alibayenzi baphumelele kulebelelise ukuthi babhadale ama-level of fees akhona lala siwazwa kuma-market kakhulu kuma-boarding schools etho i-fees iya kuma-500-600 abaqalisayo kubo-form 1 kuma-boarding schools kwamanye baya kuma-1,000 something yimali enkulu kakhulu yimali ephezu komholo kambalisi yimali ephezu komholo ka ngabasivu 7 okungangokuthi kungaphambanisa ukuthi abantwana babuyele ezikolo ikakhulu siyabe sithanda ukuthi sikhuthaze uhulumende ukuthi ngabe nxa izikolo zithatha ama-fees angangana lawa esiwazwayo akhona kumarket kube nganganile imiholo yezisebenzi kakhulu ama-civil servants ababalisi nayo iyakhuphuka ihambe kuma-PDL levels ukuze benelise ukuthi babhadale ama-fees lawa akhona.
Manje nxa sesikhangela lona udaba lwababalisi amatitshala sizwabehlala bekhala ukuthi hayi imali incane kakhulu. Manje lo umnyaka likhangelele ukuthi kwenziweni ukuze bengakhononi kakhulu ababalisi?
Yeye, ngiyabonga umbuzo. Esikukhangelele kakhulu iqinisweni ye imali incane kakhulu sigalisa udaba lolo lwamiholo sasikhangele ukuthi ababalisi baye ku-540 kodwa njengezimta izibabwe teachers associations lokho singena kumarket sisenza ama-survey i-research oku ngangokuthi ngathi singasikhangele umholo umele uwe urenda 800 to 1000 USD. Sikhuluma nge-real market value, asikhulumi ngento yokucabangela nje kumbe kuphonga ukukhuluma ufiga. Sikhuluma sile Department of Research ethi every month iyangena kumarket ikhangele i-bread basket, ikhangele ama-prices, intengo ezikhona kumarket, ibe sisithi ukuthi kathesi sesingaphi ngomholo. Okwesibili, ngemva kokwethulwa kwe-budget ngumthuli uprofessor Umthuli uSkhithamfundo Umthuli, besikhangelele ukuthi ngalesi sikhathi bese sibizi sibe sesingabantu asebebizwe emhlanganweni yethu esihlanganela khona lohulumende e-NGNC, bathi unpack, batsho ukuthi i-budget le abayibekayo especially nxa kukhale kwezemholo isikhangelele okunganani. Ngemva kokuba sesithe sabanika iphepha lethu elitho ukuthi what are our demands, the 800 to 1000 engayibetha ekuqaliseni. So nakathesi sesike sabhala izincwadi ezithize sisithi ukuthi siqele basibize emhlanganeni sisele phansi njengezinto thatha besikhangelele ukuthi into lezi zilungiswe kungakawonakali, ngoba njengoba sikhuluma nje ababalisi bakhangele kakhulu ukuthi babone ukuthi kuyini okuphumayo kathesi, kuyini okuza yibo ku-2024 eqalisa njenge-increment abayikhangeleleyo. Akukenzakali khonokho, asikabiswa NGNC, but we hope that izabizwa masinyazanyana, but uncheck the budget, particularly kukhangelane nemiholo esiyikhangelele ngo-2024.
Alo ke ngumnumzana Akuneni Maphosa osandakhethwa ukuba umholi wenhlanganiso yamatitshala eyeZimta. Kolunye udaba, inhlanganiso yakwele South Africa e-Operation Dudula ithi izabambisana lebandla le-Patriotic Alliance emngceleni we-Beit Bridge lapho abaxotsha khona izizalwane zeZimbabwe ezenza idabu lapho. Kulezi zizalwane zeZimbabwe eziningi kakhulu ezisebenza kwele South Africa ezazisekhaya ngekhefu leKhisimusi eseziphindela emsebenzini kodwa zingela maphepha. Amalunga ebandla le-Patriotic Alliance aqale kuyona le iviki ukuhamba-hamba emngceleni we-Beit Bridge eceleni komfula uLimpopo bexotshanisa abeZimbabwe abazama ukucapha umfula ukuthi bangene kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Leli bandla lithi kusiyafika izolo bese livimbe abazama ukwenza idabu lapho abangamakhulu amabili i-200. Inhlanganiso ye-Operation Dudula ilobe enkundleni yokuxhumana e-X isithi layo isisiya emngceleni we-Beit Bridge. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa e-Zimbabwean Community in South Africa, umnumzana Nqabutho Nicholas Mabena.
Sibone amalunga ebandla elizibiza lithi Patriotic Alliance elisemngcelweni weborder esayidi le South Africa kukhanya baphethe imbhobho bathi bona bavimba abantu abeqa ibhodo ngekho emthethweni, abantu abachaphe emfuleni. Amavidiyo esiwabonayo lesikubona kumabonakude TV sibona bephendukisa abantu abathi bona abantu la bo bangene emfuleni kabahambanga ngendlela okumele bahambe ngayo.
Khona ukwenzakalayo lokhu ubona ungani kungaba kubangelwa na ukuthi sokuzaba lokhetho khona ngapho kwele South Africa?
Indaba yabantu bokuza lapha South Africa yindaba esemlonyeni wabantu abanengi abama political parties, indaba abazayisebenzisa ukuthi bazame ukuthola ama votes. Lokho bakuthathela kuDonald Trump, abambona enqoba ekhethweni lweMelika yaqala ukuba ngumongameli esebenzise udaba nabantu bokuza ikakhulu ababuya eMexico. Yikho ke kuthe ngemva kwalokho sabona amabandla amanengi lapha South Africa sebeqala ukusebenzisa lokho okwenza ukuthi abanye kuma election awe local government bathola izihlalo edolobheni laseJohannesburg. So ke njengoba sisiya ekhethweni yikho abazama ukuthi bakusebenzise ukuthi bathola ama vote, ngoba siyananzelela ukuthi ungatholakali kwemsebenzi eSouth Africa kuyanda, kanti nge le poverty iyanda emalokitshini. Yikho ke bazama ukuthi basebenzise basebenzise lokho kubonakala kuma South Africans ukuthi okwenza ukuthi bangatholi imisebenzi lokuthi kube le poverty umbubuyanga kwenziwa ngabantu ababuya ngaphandle bese befuna ukwakha isithombe sokuthi abantu abavela ngaphandle abagcwele South Africa bavunyelwa libandla libusayo le ANC.
Umbuzo wami wokugcina ungasitshela ukuthi lina njengenhlanganiso zezizalwane zeZimbabwe lithi kwenziweni ngodaba lolo?
Thina okwethu esikuchoye ukuthi abantu nxa besiza eSouth Africa kumele bangene ngamapassport. Gasicabangela ukuthi kulo muntu namuhlo ngabe lokho ebuya engena emfuleni. Singasabali ukuthi kulabantu abavimbileyo kodwa kuyingozi ukungena emfuleni, umuntu angahamba namanzi, umuntu angadliwa ingwenya. Futhi abantu bahlukunyezwe kakhulu, abantu abangomama nxa behamba egangeni, abanye babethola abantu kuyahlukumeza kakhulu abantwana. Yikho thina esikutshoyo ukuthi abantu abathatha amapassport babuye ngendlela esemthethweni. Lokho ke okwenziwa libandla le-Patriotic Alliance le-South Africa labanye abafisa ukuthi bathi bona baya e-board kuyavala lokho kwenziwa i-Patriotic Alliance, sicabanga ukuthi lokho kumele kukhangelwe i-South African Police Service le-Department of Home Affairs ngoba yibo okumele ba-patrole zona ziyani izindawo. Siyabonga.
Lati siyabonga. Loke ngumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena, umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa, eZimbabwean Community in South Africa, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington DC. Okwamanje sengidedela imuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Asiyalicela abantu bezanu-PF akelizame ukusihlonipha madoda. Bogawulela kuJoseph Chumu lebomalaki inkomo linetilizwe liraiti. Akelizame ukusihlonipha madoda. Yekelani ukutshontsha iinkomo zethu, yekelani ukutshontsha iinkomo zabantu, yekelani ukuphila ngamandla abanye abantu. Abantu basebenza nzima madoda, akelizame ukuhlonipha. Loba lo mnangagalo elinikeza igunya ukuthi litshontshe kodwa kuzaliphelela ngelinye ilanga, kuzaliphelela. Ayikho eyandiza emoyeni ingahlali phansi. Kuzaliphelela madoda. Zamani ukuthi lihloniphe abantu. Litshontshile, libuleli lizwe kodwa still lokho lisaqhubeka lisayenza ububi. Libulala abantu kanti lizokhawula ngani? Lizokhawula sekwenzenjani? Lizohlonipha abantu nini? Umhlaba wonke ngamagrupu obusela benkomo all over, abantu bonke bayakhala ngani? Nabantu bezanu-PF umhlaba wonke abantu bakhala ngani madoda? Seligugile lingamakhehla, alisela amazinyo, manje lisatshontshelani? And ipolitics kaliyazi phela lina, likhontrolwa izisu, lilambile linabantu. That's why litshontsha iinkomo zethu shoda. Vumani ukuthi ilizwe leZimbabwe lifile, ilizwe umnankagu libuleli, ilizwe zanu-PF libuleli. Lina lithi ilizwe liraiti ngoba litshontsha iinkomo zabantu, liphila ngamandla abanye abantu. Why lingavumi ukuthi ilizwe libuleli? Khona lizophila ngamandla abantu kuze kube nini? Lizophila ngenyembezi zabantu kuze kube nini? Lizobulala abantu kuze kube nini? Ilizwe lifile libolile nadiya. Akula ntshintsho kodwa lina litshontsha suku zonke, litshontshela abantu everyday, libulala abantu suku zonke.
Studio 7, yepi yepi, new year yepi yepi, nigama ngubanele Ndlovu, ngihlala eBinga eChinonge. Ngithanda ukulibingelela lonke abe-Studio 7 sesingenile eminyakeni omutsha. Yepi, ngithanda ukubingelela nabazali bami khona leChinonge, ubaba uMagamula nomama uMaphosa. ngisithi yepi nye konke yepi yepi nye sesingenile ku 2024
ye sibingelele emsakazweni ka studio 7 sibingelele ye hayi sithi lingene njalo eminyakeni omutsha basakazweni ba studio 7 hayi thina sizingenele kahle eminyakeni omutsha sithi libambe injalo lisethulela indaba ezingathatha ihlangothi ze studio 7 ye hayi indaba yeground le indaba ihlupa kakhulu but masikhangela thina abanye sibone ngani uhulumeni lo khona akazimiselanga ukulungisa lolu daba lweground mayezathi ulungisa into kodwa evalele intatha zindaba phandle angithi ngesikhathi kubulawa abantu kwavalwa intatha zindaba phandle ngoba uhulumeni wayiganga lapho ebulala abantu bengelacala khathesi lakho sefuna ukwenza same story senesana wasenza ngeground ukuthi uzavalela intatha zindaba phandle ukukhulwe izinduna zakhe esezihamba zem reportela kuye kona ngala hayi ayisebenzi njalo thina silinta izindaba kazivunyelwe sizothapha into yonke eyenzakalayo ye njalo abantu bemadebeli na umthobanhliziyo wethu ukuthi sithathe umthwakazi wethu finish okune ngasakudingi lokho sesifuna ukuthi imadebeleni sizibuze thina singabantu basemadebeleni ngoba sikhathile ukubuswa ngomnanga wakho kubusa umhlobo one kokubhoda khona ngale harare hayi sikhathile nesabantu basemadebeleni siyabonga
sanibona studio 7 sanibona studio 7 mthokazi omuhle bantu bezela kithi mathebelele ndinonke ngithi sanibonani ngiyalithanda lonke ekhuluma nomehluli seSouth Africa la yinzalo yaseZimbabwe uyazi ngiyajabula mangwa bekuvuka izaphu isima ngenyawo imela mandebele kuneni isicindezelo lento bayishaya indiva okwenza bengafuni imedia lapho omnangako iy'ndula lezwe lazo ezivumela ngiphutha amanyala angako abesiphethe omshana abantu esibathembile abantu esifika kibo amacala bevuma ukubraibha amanyala le abayenzayo yabona uma kuvuka izaphu ngithi halala siyayisapota kuneni isicindezelo kwenzakalani kahlehleli ngalizanophefu asizondi izanophefu sizonda lo mbuso onguyo usukhona abantu abawuphetheyo izanophefu ibisapota umhlaba isapota imali ingasapota umhlaba unkomo wakhe ufuna umhlaba unkomo uthe eshona washo athi izwe lele liyobuswa zinyoni ma ngabe sihambe yikhona lokho okwenzakala ngoba siyacindezela yabonga studio 7 bingelela abangani bami bonke engikhule lapho esigabeni sakhe itent obe ngithi sanibona nabazali bami ngithi sanibona niyaphila iphile unkulunkulu aligcine enyakeni omusha amen
molweni kustudio 7 mandibulise kubasasazi kunye nabaphulaphuli ngithi 2024 ozalisekileyo amathamsanqa kuni nonke ngithe enkosi ndiphilile mna khondo ndibulela ukungena kule umsasazo ngithi inkosi enomusa mayinigcine ngokusethulela indaba ezimandi kanje enkosi obulisayo nguzolisani phungani etranskai
ngiyalibingelela lonke basakazi bestudio 7 mina ngumuntu osuke ebhinga ngiyathi hayi siyakala lapha ebhinga sagitshelwa u-MP wethu MP wabantu u-MP wethu u-PD Sibanda ngu-MP wabantu so siyakala iZANU-PF ayisenzeli kuhle siyakala ngapha bazali
Sanibonani ku studio 7 linjani basakazi labalalele msakazi ngicelani linikele ngikhuzele lo ndoda lo ukuthi ngu Joseph Chuma ukuthi ngubani lo gawula wakhe uthi kambe abantu lanxa befotela i-opposition emathebheleleni kokwenza ungabi le ntuduko kada akutsho msakazi i-MDC vele yangena nini ayiqala ngokungena ngo 2000 ungabheka ukuthi since 1980s makuyithatha independence up to 2000 how many years aso 20 years akuzange kwaba le ntuthuko emathebheleleni since izimbabwe yathola independence so akumbuzela ugawula ukuthi asiyo izanu ama MP ezanu ayekhona ehluleka ukudevelopa alo muntu lo kusiya ngama liba alesam interview aluba lichiyana laye yabona
salibonani ngiyabingelela kustudio 7 linjani basakazi labalaleli sesingena eminyakeni omutsha siyabonga unkulunkulu abantu bezimbabwe siyahlupheka okumangalisayo angazi ukuthi singenza njani kodwa-ke hhayi abantu bezanu singabalaleli ibayekeleni banjalo ngoba bona bayahlutha bayadla bayahlutha so thina ithi esihluphekayo ngapha emathekeleni ngisithele nzima asisakwazi lokuthi singenzani asizameni ukuthi sicele lo mdali wethu asincedise ngoba konke lokhu kuzaphela lokhu unkulunkulu uza kuqeda one day ngiyabonga sihlobo zami bibles
studio seven njani basakazi abahle themba lingene kahle 2024 siyabonga kakhulu eyayi buhlungu kakhulu le ndaba especially amaphasipoti ngoba amaphasipoti kuyathi 150 ma usufika ngaso kuthi 190 into engiyibona isenzeka laphana kuthi sihlonishe nabantu besiNdebele ngoba khonapho abantu abathi 190 ngamashona ngeke uzithola umndebele abashona kunawo benza kanjani abasichindezela lapha esiNdebele bese ngizibuza abantu abanjawo malakhi besiNdebele abayibona futhi abasichindezela kakhulu babhizi bathi ezimbabwe kunomsebenzi angazi ukuthi umsebenzi woshiwo ngumalakhi okusebenza abantu babo okusebenza obani asazi esiNdebele lapha sihlonishwa lapha sihlonishwa mpela amashona azenzela angeke ukuthi mawufika lapha ku 150 after that bese u 190 passport because bakwazi ukuthi abala bantwana lapha nangakho labantu bakhe cela ukuthi beke besihloniphe lapha ezimbabwe abahloniphi namandebele angazi ukuthi basibona kanjani one basibulala saqedwa yiyo nale futhi ZANU-PF namanje lokho bebhizi behamba nge-apparatus yabo yale abayenzayo
salibonani kwestudio 7 salibonani kwestudio 7 okhuluma ngubig bid enkayi kwesikhoboko kanti mina ngizwe ujoseph chuma ephikisa ubaba wonkomo ukuthi emandebeleni kuya ngokuthi kuvotelwe liphi ibandla abantu bavotela ibandla eliphikisayo iqonga lanpitu bese ngibuza ukuthi kanti njengoba kwezinye indawo vele especially kithi enkayi u-MP wethu ngowezanu-PF uSithembiso Nyoni kodwa lamanje akula mgwaqo osuka kobulawayo usenkayi akula zibhedlela akula zikolo akula mabriji akula so uyikuthi okuyikho vele okufunakalayo ezimbabwe kuyini mina ndidinga ngiswele nxa ubaba esithi kuya ngokuthi livotele liphi ibandla labo abalapho kule bandla elibusa khona emandebeleni why kungalantuthuko intuthuko isiba khona emashoneni kuphela angitsho ukuthi nyabantu kodwa sengikhuluma ngokuthi why intuthuko ingancane elizweni kubangwa yikwini lokho kumbe ngasiphendula lapho
Studio 7 ngabe linjani kodwa kwizindawo zonke sithi unyaka omusha nonke silivisele unyaka omusha omuhle futhi kakhulu ngihlale phezu kwendaba Studio 7 cela lingitshelela uGawule noJoseph Chuma abayekele lo mkhuba bokukhuluma into abangaziyo ma besidla imali yezanu abadla imali yezanu bengazixhaphazi singamandebele bezenzanga nthi wabona abangcono kungani nthi wabayazi bona besenza into ezirongo cela nibatshele ukuthi bengazosixhaphaza singumthwakazi ngoba le nto abayikhulumayo into engekho izanu yamosha bona bathi izanu i-right abahambe kudla imali yezanu bodwa bengazosixhaphaza ngiyabonga
labo ke bekungabalaleli bethu lina-ke balaleli bethu elisithumele imlayezo yenu kunombolo zethu ezithi +12024650318 udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende wele Melika
umnumzana Anthony Blinken umphathintambo ohlangothi lukahulumende wakwele Melika olubona ngokudlelana lamanye amazwe othi bazasebenza la mazwe afisa ukukhululeka kuba le ntuthuko njalo lokuvikela uzulu sonke isikhathi uBlinken wethule amazwi la emhlanganweni awenze le ntathe lezindaba okugqiba umnyaka ka-2023 wathi okokuqala ele Melika lizaqhubekela phambili lincedisa ele Ukraine elilwisana lele Russia uthe ibutho le Russia limadolonzima njalo umnotho welizwe leli uyabhidlika uthe umanyano weNATO osungenwe ngele Finland uqinesaka ukhangelelwe ukuba elesisweden lalo lizangena kumanyano lo osoliminyaka engamathumi ayisikhombisa lanhlanu 75 okunye njalo uBlinken wathi ele Melika lizaqhubekela phambili likhulumisana lele China lizibambe esidukwini okwesithathu uBlinken uthe ele Melika lizimisele ukusebenzela konke okuzanceda ozulu elizweni leli lawamanye amazwe uthe lokhu yikho abakwenza ngomnyaka ka-2023 kwezamabhizimusi ekuncediseni inhlanganiso ezizimeleyo amakhampani amakhulu lamancane kwezokudla ezomvikela okuhambelana leze-artificial intelligence ukuthathwa kwezidakamizwa ukuvimba ohulumende abephula ilungelo loluntu lokunye mayelana lempi ephakathi kwele-israyeli le-hamas uBlinken wathi bazancedisa ele-israyeli ukuba kungayenzakali njalo owehlela ilizwe leli mhlaka 7 mfumfu ngomnyaka ka-2023 uthe bazancedisa ele Israel ukuba kungenzakali konke lokhu njalo kungabulawa abantu mahlayana kukhululwe abathunjwa iHamas uthe ele Melika lizasebenza lidlelana labo bonke emhlabeni onke jikelele ngomnyaka ka-2024 ikakhulu labo abafisa ukuba lengqwela phambili
Lawo ke bekungamazwi aveza imbono kahulumende welemelika esiphethela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olifisela impela sonto elithukela ngesithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lingakhohlwa ke ukuthi silazo eza kusihlwa ntambama nsuku zonke ngo 7:30 igama ngu Chris Gande.